Yebo, omama lava ade bethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza khona ngale kuduze lenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi umo blessing. Sibona ukuthi omama lava loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi navele lidingani yelapha lifuneka sondawo yenu le indawo yezalo kuyefake bethuselwa kakhulu omama bona laba. So ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kati laba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobuningi bayo bencedisa abanye bepheka abanye beteza inkuni abanye besenzani ibo mama bona laba de besebenza. Yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa yokuthi bade bephandle bepheka. So ngesinye isihlubu sona lesi esikhona esisibonileyo njalo nxa sikhanyela ukuthi khathesi imuli ikamuyi umo blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzilele into bayaziwa kodwa amapholisa kakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo. So ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethuselwa imuli kayisakwazi ukuthi iyenze. So ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-TCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi i-protection. So lokho okwenzakala kuyabethusa kakhulu njengobomama and nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini bezimbabwe kumele bevote bekhululeki. So kumele kukhangelisiswe izizwe zonke labantu bezimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sibone ukuthi udaba lolu luyalungiseka njani.
Likhangeleleni ngomthandazo siyezwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuka olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini.
Thina njengesizwe sezimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali. So yikho njengebandla lathi sifonte umo blessing ube ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare labeChitungwiza laba abahlala eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobuningi babo bebencedisa ukukhala sikhulekele imuli yakomo blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesi esibuhlungu kakhulu. Njalo nje siyazi ukuthi kulokwethusela okuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo le yenyathimo okhalela khona umo blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lo muntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona. This is a democratic country.